Yebo ngiyabonga kanti yebo kuliqiniso ukuthi kulogwalo esengilulobile kanti lolu gwalo lona isihloko salo sithi ngesilungu sit consciousness ma ungabe ukhangela ngesindebele engisikhulumayo kithi ungakufananisa lokuthi saka lesindebele kuthiwa sona zithathwa ziluma ngezinye indlela leleli ibala iphrase yesilungu le sit consciousness ikhuluma yena leyo nkulumo or imomethe yena leyo nkulumo yokuthi zithathwa ziluma so imumethe indaba yokudinga ubuhle lobumnandi phakathi kwempilo noma izinto zingelula ngingathi yikho okuphakathi kwalolu gwalo ngamafitshane ukuthapha ubuhle phakathi kobubi ngendlela esithapha ngakhona inyosi ngendlela esithatha ubulongwe benkomo ekhaya obunukayo sibusebenzise ukusinda phansi sibuthise bunuke budake inyosi bese sithapha inyosi ngenxa yokuthi sisebenzise ubulonge bona buyana so ngikhuluma ngaleyo nkulumo yokuthi lapha sesahlangana nobubi asidani khale kodwa thatha leyo thuba ukuthi lisebenze bonobo bubi sibuthene bube yinto enhle njengoba ungakhumbula kudala uma besikhula ekhaya uthi ungalunywa yenkume babeyithisa bayiyose base bethatha umlotha wayona lona bawenza ukudla into kade kumele ukuthi kuzise ubuhlungu iqine isiyikudla kwakho
kahle kahle kuyini okwayenza ukuthi ulobe lolu gwalo
ngilulobe ngenxa yalokho esengidlane nakho empilweni njengomuntu kweyami ilayini sukela ngizalwe ekhaya etholotho emambanjeni layini izinto zinzima kunemikhuhlane kunempunza inkomo zisifa kwesinye isikhathi futhi vele ngikhule ngesikhathi sempi kulwela ilizwe abadala sometimes bekhinyiswa sibabhekile bengabantu abadala umangale ungumntwana ukuthi kathi izinto zabanzima kangaka kutheni ungene egangeni ulunywe ngulonyovu ulunywe yizinyosi sometimes uphose ulunywe la yinyoka mpela abanye bezibaluma inyoka bafe uhlatshwe ngameveni awenilapha uye bangulwe ebusuku kube nzima yonke lento ibizo lezo nyosi ibiyo leyo shini engene phakathi kwayo mase ngibheka sengikhangela manje sengithi ngiyakhangela izinto ngibona ukuthi haw into lezi noma bezinzima kanye bezingalandanga ukuzwe kakhulukazi bezilande khona ukuzosiqinisa zilande khona ukuzosifundisa ukukhalipha nokuhlakanipha ngikhumbule futhi ukuthi temasikhula sihlala ngaphansi kwezihlahla sibumba umdaka kubunja inkomo kube nzima sidlale futhi singabantwana kungabikhona ozositshela ukuthi wena uzodlala ungubaba besizicabangela konke lawa amadlwane onke lawa so bekuyindawo nje ebifundisa ukuthi uhlakaniphe kodwa ma uyikhangelisisa indawo egcwele inyosi mani kubeka ngesaga indawo egcwele leyo nto engiyibiza ngithi ngesilungu so ngilibhale leli bhuku ukukhankasa ukuthi sintshe kubhekeni ububi njengobubi kodwa sibubheke njengomkuba into eletha ukuphila ezihlahleni into eletha ukuphila engadini
manje ugwalo lwakho lolu luzathengiswa njani njalo ngaphi ukuze abantu ikakhulu abalaleli babekwazi ukuthi nxa belufuna lolu gwalo baye ngaphi
so lolu gwalo luqala nje ngale yena le viki esingene kuyo mhlaka 27 November kulilanga lami lokuzalwa yilo futhi ilanga lokuzalwa kwalolu gwalo so luyabe luthengiswa khona mhlaka 27 njengoba nje sisalivela abantu sebeqala ukulithenga namanje but i-official launch yenzakala mhlaka 27 okwamanje sithengisa face to face abantu bayenza ama-orders sibanikeza lelo bhuku face to face kukhona futhi ngikhuluma nje namhlanje ngithole i-order evele New Zealand so siya i-Korea le copy yakhe umlogi okhashana ukhokha imali ephezu kwale khokhwa la e-South Africa ukwenzela ukuthi sikhone ukuthi sinikeze i-Korea company mhlawumbe yemnikezi ulali the plan starting from next week sala i-process yokulifaka ku-Amazon ngoba abantu abaphakathi phandle kwe-Africa nabanye abaphandle kwe-South Africa lapho esikhona sebetshengise kakhulu ukuthanda indaba yakhona njalo futhi nabe ngiku-Twitter space eyabe ihostwa ngubusi no-Tom nomzala Tom eyazikhuluma monga leli ngiyabonga kakhulu and yona indaba yakhona ngixoxa kamnandi nje ngelizwi lokungumfana okuncane okukhulele ekhaya uzakuthula ukuthi yehlukaniso yabami okungumfana okuncane okukhulele ekhaya kuyixoxa le ndaba mpela nje kuyimi lokho okungumfana wangkhona kuxoxa izinto kwakuzibona ezazihlekisa kubukela amadonki egijimisana ekhaya kubukela izinja nazo zigijimisana kumangala ukuthi kanti izinto zini bese uthi phambilini i story sakhona in terms of style uthola ukuthi mina sengikhulile yime ngithatha over from umfana lo obeqoqa i story sakhe emntwana sokuba nelizwi lo ilizwi selisuka ngolomuntu omkhulu eselibheka izinto njengomuntu omdala manje seliqalisa ukuyinterpret ukuthi ha lo kwakunje kwenza so lokhu ngameva la enhlaba agcine ngifundise lokhu nalokhu nalokhu nalokhu.